Udlalo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sikhuluma ngokususwa kuka Felix Dladla Mangwendi weni esikhundleni umongameli Emmerson Mnangagwa. Kambe kutshoni ukususwa kwakhe esikhundleni? Uze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana efidlela Ncube oyisikhulumeli se-Royal Crown Council ebona ngezamasiko esintu njalo lokugcotshwa kwenkosi ubulelani lobhengula Khumalo.
Baba Dumu, ukukhishwa kwenduna akufanelanga kwenziwe kube yinto nje eyenziwa noma yinini ngesikhathi abantu abathande ngaso ngezizathu abazithandileyo. Kumele kube lezi zathu ezinkulu kakhulu uminduna izasoswa ezinjengokuthi mhlambe kayisahlangananga kahle ekhanda kumbe sisenza izinto ezethusa kakhulu phakathi kwesigaba, izinto ezingcolisa amasiko, ezingcolisa isigaba, ezingcolisa isizwe, ezingcolisa ukuphila kwabantu. Lokho esacina ngale siyasikhathi esisemuva esamakhiwa ukuthi induna iyasoswa ngesikhathi amakhiwa esasusa izinduna lezo ezazingahambisani lo bandlululo lombuso wobandlululo abaselufakile. Ngakho ke lento yenza ke leyo imbi kakhulu ngokuba okokuqala kwakungafanelanga ukuthi bamfake esihlalweni nxa wayengafanelanga ukuthi ahlale esihlalweni. Kusiya phambili nxa kungaqhutshekwa ngalindlela kuzaba nzima ukuthi izinduna zisebenze ngendlela efaneleyo ngokuba zizakwethuseleka, zizasuseka lula, zizakwethuseleka ukuthi kusasa ngiyimi engingakhitshwa, sezizathula zingakhulumi lutho, zisesaba ipolitiki kanti kumele zivikele amasiko. Sometimes ukuvikela isiko kumele ulivikele ngendlela engahambisani lepolitiki, ngendlela ekhuba uhulumende, ngendlela ekhuba iphathi yabibusa ngokuba isiko ayisilo lephathi. Nxa ulikhulumela nxa lilinyazwa iphathi ebusayo likhulumele ithukuthele leyo phathi, ulikhulumele athukuthele uhulumende. Nxa kulombuso oqondileyo uyakwamukela khona lokho ukuthi kwesinye isikhathi umthetho lo wesilungu e-constitution kunye lombuso khona kungakhubana kutshayisane lezamasiko kodwa kakuliwa kuze kugcine kususwa induna esihlalweni.
Kambe abantu sebephelelwe ngumphako na ngokukhitshwa kwenduna uNhlanhla Mangwendi weni?
Uma ngusesomude phakathi kwesizwe impi sesenkulu yokuvuselelwa lokugcinwa kwamasiko, akulani lo baba uNdiweni yena ngokwakhe ezimelela phana ungokwesizwe sisonke. Umbuzo ngingawubeka ngalendlela, isizwe sesiphelelwe ngumphako yini? Impendulo yami ithi hayi, kakukabi njalo. Njalo akusweze kube njalo. Akufanelanga isizwe sivume ukuphelelwa ngumphako. Kumele sisukume sizimele, silwele amasiko aso, silwele intuthuko, abantwana baye esikolo, izibhedlela zakhiwe, imigwaqo ibe khona, kuphele ubandlululo. Isigaba sakithi sesiphelile, siqedwa ibuhlungu lobunzima bobandlululo. Akula mali lethwayo ngapha, kuyabandlululwa, kuphela izikolo, kuphela izibhedlela, kuphela imigwaqo, kuphela impilo. Abantu bagcwele umhlaba wonke jikelele ngenxa yosizi olukhona emathebeleleni. Ibandlululwa khona egcekeni sonke sibhekile. Kumele yona leyo nto ilwiswe iphele. Ngakho ke isizwe akufanelanga ukuthi siphelelwe ngumphako empini engaka. Kumele siyinqobe impi ukuze ikusasa labantu bethu libe ngelihle.
Ukususwa kwenduna le kungabe kungenye indlela yokuthi kuvinjwe ukugcotshwa kuka kwenkosi ubulelani lobhongola Khumalo yini?
Umuntu nxa esilwa lawe ulwa lakho konke okumeleyo, konke okusebenzelayo, konke okuvuselelayo, konke okuphilelayo. Kali lawe nje kolunye uhlangothi kwenye indawo akuthande usazonde yonke into, avimbele yonke into oyiphilelayo, ufaka ama roadblock kuyo yonke into oyiphilelayo oyisebenzelayo, udilize amabholoho phambi kwakho, uwona yonke into nxa esilwa lawo. Ngakho ke kakumangalisa ukuthi labe bepolitika sebengenele kangaka kulezi zobuduna obukhosi ngeke babukhwabithe, ngeke babuthande, ngokuba nxa ngabe besilwa lalabo abavuselelayo kutsho ukuthi labo bayabulwisa ngokunjalo. Ngakho ke into yakhona ibambi kakhulu, ibe banzi nxa usuyikhangelisisa uyibukisisa. Njengoba ngike ngatsho ekuqaleni ukuthi kanti vele wayengene njani, nxa wayengenile njengalokhu wangena, njengalokhu uhulumende wamrecognize, wambona, wampha leyo mota, wampha lezo zigqoko sokuthiwa sezisiyathathwa lakho konke, namhlanje sokuthiwa hayawuhambanga kahle, sekumele kuqaliswe phansi kudilizwe, kuyabonisa ukuthi sekukhona okunye okuchamanzi kukhona okunye kwepolitiki sokungenile kanti ke futhi ngeke sibalekele ukuthi ubona ngokwawo umndeni ulethe inkinga ekhaya ulethe umlilo ekhaya ngokulwisana ngokudonselana bathatha into ezisemsamo bazise bandla bazise bantwini zenze kwabalula ukuthi abepolitiki abafuna ukungenela bangenele bagcina bengeneleke phakathi ngakho ke into yona leyo kuzamela ukuthi bayinanzelele bona bomndeni ukuthi kusasa ibe isifundo hayi komdladla kuphela kodwa kuye wonke umuntu ukuthi okwangekhaka kuphumeli ngaphandle
hayi ke kwalamhlasima lapha ke kuhlelo lwethu lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ebesixoxa khona lomnumzana efihlela Ncube okukansil ebizwa ngokuthi i-Royal Crown Council ebona ngokugcotshwa kwenkosi uBulelani Lobhengula Khumalo asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo
bayawagcina amasiko owawusenziwe manje owawusenziwe abadala.